iningi labantu kalizange liye emsebenzini lamhla ngoba kungela mota ezibathwalayo zibasa edolobheni. Isizathu kuyikuthi intengo yamafutha ezimota ikhweziwe osekubangele ukuthi intengo yokugada umtshova iqanse isuka kudola elilodwa isiya kumadola amathathu. Umtshayeli womtshova umnumzana Admire Mpofu uthi lamuhla abathwali abantu ngoba intengo yamafutha ezimota ikhuphukile okwethusayo.
Namhla ezilapha enkulumane etofu abantu abathwali. The reason being, if you really kweziwe and abantu abajabuli ngendlela uhulumende uphatha ngayo abantu angakhangeli izifiso zabantu. Now ngokuzama ukuyekela ukuthola abadala nokuyekela ukusebenza sizama ukuthi engxe uhulumende akasize izicala zizini.
Umnumzana Nkosikhona Mlawuzi osebenza njengomncedisi kamtshayeli kaTshova ababizwa ngokuthi ngowindi uthi iholo labo lincane kakhulu. Uthi loba bekhwezile intengo yokugada abantu abasagadi ngoba bethi labo iholo alikhuphukanga lokhu kufana njengakudala.
Isayikho thina mawindi ayikho iphei ncane sikhwezile ezivalweni lapha abadala bagadi ngoba lawo ngale basebenza khona futhi uhulumende abakhwezele amafizi akhwelile yonke into ikhwelile kazama ukusiyehlisela uhulumende ebe le mali yethu elizwe lethu eyothatha imali zabanye abantu.
Isakhamuzi senkulumane umnumzana Kindman Ndlovu uthi lamhla kenelisanga ukuya emsebenzini ngoba isimo singavumi. Uthi imali yokugada yamakhombi iqansile ngoba amafutha ezimota lawo ekhwezwe intengo kodwa iholo labo aliguqukanga.
Namhla senelisanga ukuya emsebenzini ngoba yayilahla lapho amakhombi sekhwelile, le fuel yangkhona sikhwelile, ngapha umholo awutshintshanga emsebenzini. So lapha sewuceda uhulumende naye engani yabona ehlise izinto lapha abantu izinto zihambe.
Unkosikazi Nomsa Ndebele ongumzali okhathazekileyo ngoba ethi umntanakhe okubanga lokuqala ubuye yedwa evele esikolo ngoba ababalisi sebetheka baphindele emakhaya. Uthi bekuyingozi ukuthi abantwana bebuye bodwa ngoba phandle kutshiswa amavili emgwaqweni.
Mina ngikhathazekile kakhulu njengomzali ngoba umntana okugrade 1 khonapha enkulumane ubuye yedwa evela esikolo. Phose yonke imigwaqo bekutshiswa amathaya. Ngikambe kuyingozi enganani ukuthi abantwana abancane kangaka babuye bodwa phandle kunje so kusasa vele kaya esikolo. Kodwa ngebuhlungu ngoba sengibhadela amafizi. Kanti yena uhulumende ungaphi engezwa izikhalazo zethu bayithi.
Abantu abaningi abakade benelise ukuthola izimota zokungena edolobheni bacine bephindela emakhaya sebehamba ngenyawo ngoba kungela mota ezithwala abantu. Imota ebezibonakala zithwala abantu bezihlaselwa. Unkosikazi Sisa Ndlovu omunye wabaqume ngenyawo uyalandisa.
Endleleni kunzima lapha phandle akuhambeki from town yabuhamba uviwe ubaleka nje abantu sebequmele egangeni lapho ukuthi babuye ezindlini ngoba abantu edrobheni bavalile izindlela zonke abafuna imoto ehambayo emgwaqweni ngoba babebuza ukuthi wena uholi usawuya ngaphi thina sifuna ukulungisa izinto. Ngakho kuvele indlela yangikhona okuhanjwa ngayo inzima kakhulu wonke umuntu ungena iganga bahlangana abantu babambisana indlela ukuze bafike ezindlini. Wonke umuntu ukhathele sibili akula kuthi kuthiwa kule moto ehamba emgwaqweni akula lutho kuthule kuthi ezibi ngaphandle kwabantu abanyakaza egangeni begqumela beqonde ezindlini zabo.
Isimo lokhu esisibi ikakhulu emalokitshini lapho izitolo ezimbalwa ezihlaselwe ngabantu bethutha impahla lokudla okokuthi abanini izitolo bebekhala ngokulahlekelwa okukhulu kuziphithiphithi zalamhlanje. Kuleminye imbiko ephumayo ethi kulabadujulwe ngabezomvikela ngaleli langa lakuqala lokutshengisela ngokungayi emsebenzini okuqoqwe ngabenhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela umanyana wenhlanganiso zezisebenzi oweZimbabwe Congress of Trade Unions, iZCTU. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.